Sika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngensonto mhla ka 25 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthembise abatshali bezimali bakwamanye amazwe izolo ukuthi uzabapha umhlabathi bengaletha amabhizinisi abo eZimbabwe ukuzoxhasa uhulumende kunhlelo zokuvuselela umnotho. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters uMnumzana Julius Malema ubese Zimbabwe izolo lapho ayivalelise khona isidumbu sikamufi uMnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe.
Umgabe ebefana lobaba Lwana nxa ephuma esiya ebhawa lobaba ungubaba ofika athengela abantu utshwala abawusisinyama abe ngumuntu omuhle kakhulu bamthande abangathiwe bemuli yakhe kodwa bemuli yakhe bekhala ngaye.
Siza kuzwa impiko esiyethulelwa ngabalaleli bethu.
Kodwa ma ujamba ujambela le eZimbabwe akula development, imali yakhona iyaphi? Nakho lapha eBed Bridge abantu bathola nzima balala lapha, akula ama-toilet akhona kubhadalwa yonke into. I-government yonke eSouth Africa nale yaseZimbabwe ikakhulu eZimbabwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthembise abatshali bezimali bakwamanye amazwe izolo ukuthi uzabapha umhlabathi bengaletha amabhizinisi abo eZimbabwe ukuzoxhasa uhulumende kunhlelo zokuvuselela ezempilakahle. Ekhuluma izolo ntambama emhlanganweni oqhutshelwe eNew York khonapha eMelika ngenjongo yokuhuga abatshali bezimali laba, uMongameli Mnangagwa usole njalo izijeziso athi zetheswa ele Zimbabwe esithi yizo eziphazamisa ezempilakahle elizweni. Umhlangano lo uyingxenye yenhlelo zomhlangano omkhulu o-United Nations lapho uMnangagwa azakhuluma khona kusasa. Nansi inzwisa yamazwi kaMongameli Mnangagwa kulo umhlangano.
Bengisemhlanganweni wezempilakahle okhangelane leZimbabwe oqhutshelwe ngapha e-United Nations edolobheni elikhulu le-New York izolo.
Hayi, aseyikwenelisa ke ukulethulela lawo mazwi, kodwa ke sixhume intatheli zindaba yeStudio 7 uNtungameli Nkomo obesemhlanganweni lo wasichathisela okuningi okwenzakale kuwo.
Bengisemhlanganweni wezempilakahle okhangelane leZimbabwe oqhutshelwe ngapha e-United Nations edolobheni elikhulu le-New York izolo ebusuku. Umhlangano lo ungenwe ngabantu abatshiyeneyo abagoqela uMongameli weZimbabwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube, lo mphathintambo wezempilakahle uMnumzana Obadiah Moyo. Indikimba yomhlangano ibisithi yona Sustainable Health Financing and Health Investment, Building an Ecosystem for Universal Health Service Delivery in Zimbabwe. Onga ngokuthi isiqokoqela sendaba bekuyindlela yokuhuka abatshali bezimali bakwamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe bazebambisana lo hulumende bazama ukuvuselela ezempilakahle zona ezingamanga kuhle. Siyazi odokotela bakhala leyo msebenzi, sikhuluma nje lanxa ubaba uMnangagwa lequla lakhe bengazange baluphathe lolu daba.
Okuyikho okumqoka okukhulunywa nguMongameli yikuyini, njalo iziphi ezinye iziphatha amandla zikahulumende ezikhulumile?
Ubaba uMnangagwa uthena ezama emazwini okuhuga abatshali bezimali laba, uthe yena ozabuya eZimbabwe eze investor kwezempila kahle uzamupha umhlabathi mahala. Angazi ukuthi ubesitsho lapha angakha khona ifekithari lakhe, kumbe ubesitsho ukuthi bazaphiwa babe lamaplazi khonapho kacacanga. Kodwa uthe abatshali bezimali abalakho ukuza eZimbabwe bazephathisana lohulumende kwezempilakahle bavuselele isibhedlela uzabapha umhlabathi. Ubuye wakhuluma njalo ngokuthi uhulumende wakhe ulohlelo olokuthi kusiyafika umnyaka ka-2030 umuntu wonke weZimbabwe abe esefinyelela ezempilakahle esingathi healthcare for all by 2030 ngokukhuluma kwakhe ngesiNgisi. Ugcizelele njalo wathi balohlelo olweminyaka emihlanu esikiyo ukuthi lapha eyaphela khona uhulumende wakhe uza kuba esakhe izibhedlela lamakliniki ikakhulu emaphandleni ezifika 6,600. Kuphinde kwakhuluma umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana uBadaya Moyo, laye ukhulume amazwi afanayo ngokuqakatheka kwabatshali bezimali ukuthi bazebamsana. Iqhaza lo hulumende weZimbabwe bavuselele izibhedlela. Uphe umzekeliso wesibhedlela ayesithungamela ayesikhokhela engakaphiwa isikhundla kuhulumende, isibhedlela seChitungwiza, lapho athi wadinga khona ama-private partners babambisana bavuselela isibhedlela leso. Ngokutsho kwakhe sikhuluma nje silemichina lemichinikazi emangalisayo.
Ngobani abaphatheke kulo umhlangano njalo bemukele njani obekukhulunywa?
Bakhona bakwamanye amazwe abakhulumileyo abasebenzelana ndawonye lohulumende, kodwa ngingakafiki kubo. Ubaba uMthuli Ncube ongumphathintambo wezemali laye uthole ithuba wathi fahlafahla laye ngamazwi amafitshane. Uthe yena ilizwe lingaba lomnotho oqinileyo kulapho okuqala khona ukuqina kwabantu ngezempilakahle. Ongangokuthi umuntu nxa esebenza ehola imali esenelisa ukuya ezibhedlela ezibhadalela ekhona ukuthenga ukudla ezembathise, kulapho okuqala khona impilakahle khonapho. Kukhulume njalo abezinye inhlanganiso ezitshiyeneyo ezifana le Global Fund umnumzana Peter Senza. Bona-ke baphatheke kunhlelo zokulwisana lemkhuhlane efana labo malaria labo HIV eZimbabwe. Uthembise ukubana bazaqhubeka bexhase uhulumende weZimbabwe kunhlelo zempilakahle lanxa sokuthena.
Leyo ke intatheli zindaba yeStudio 7 uNtungameli Nkomo ebesixoxa laye esemhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York. Yabo ke sike salithembisa ukuthi sizalizwisa ke inzwisa yamazwi kamongameli Mnangagwa awakhulume kulo umhlangano. Lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa yena othembise abatshali bezimali bakwamanye amazwe izolo ukuthi uzabapha umhlabathi bengaletha amabhizinisi abo eZimbabwe ukuzoxhasa uhulumende kunhlelo zokuvuselela ezempilakahle. Ubekhuluma ke emhlanganweni oqhutshelwe eNew York khonapha eMelika.
Uhulumende elandela isisekelo sombuso uzakupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution. Kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni seMaswingo? Ukulandela lolu daba sizakuba seMaswingo ngoMvulo 23 Mpandula. Wozani lihlangane loBlessing Zulu oweStudio 7. Sibambane le-Media Center eChevron Hotel ngo-10 ekuseni sixoxe ngalolu daba.
Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema ubese Zimbabwe izolo lapho ayivalelise khona isidumbu sikamuyi umnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe. UMalema lequla lakhe badle ukudla kwantambama lemuli yomufi kwathi ngemva kwalokho uMalema watshela intatheli izindaba ukuthi kumele kulondolozwe imbali kaMgabe ngoba iyancomeka. Uphinde wakhuluma lentatheli izindaba ichothoza umanyano weSADC African Union esithi ngabantu asebegugile nje abangazimiselanga ukuthi belungise okuhluphayo kuzwekazi le-Afrika kodwa bexhasana njengenkokheli lanxa omunye ephambuka. UMugabe esanda ukubhubha mhlaka 6 kunyanga yonale. Umnumzana Malema lebandla lakhe baqhuba umcimbi wokumkhumbula eSouth Africa lapho okwakulesithombe sakhe. Kodwa isiphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu uthi uMalema njengabanye abadabuka kuzwekazi le-Afrika kabayazi kahle imbali kaMugabe eyochuku.
Ye ungakhangela uMugabe, uMugabe ebefana lobaba lwana o-abusive emulini yakhe ebantwaneni bakhe. Nxa ephuma esiya ebhawa lobaba ungubaba ofika athengela abantu utshwala abawusisinyama abe ngumuntu omuhle kakhulu bamthande abangasibe bemuli yakhe kodwa bemuli yakhe bekhala ngaye imuli itsheba-ke ngembhida isenzani. Ikuza kuthola ukuthi amazwe e-Afrika nxa uMugabe ephuma esiya phandle ekhuluma bebemenza-ke indoda emadodeni bemenza i-pan-africanist ikanti yena ekhokhela abantu bakhe beZimbabwe ngocuku. Yikho-ke uMalema singeke simsole wazi isayidi kaMugabe naleyo ukuthi ebefika kibe ngumngane abawusisinyama abathengela utshwala bebesithi hhayi uMugabe indoda emadodeni kanti thina esikwaziyo owaqeda abantu bakithi ngegugurahundu waqeda abantu bakithi ngendlala umrambathwina abantu banyamalala waba lo wabulala le ekhonomi izinto zangathengiwe waswelakala imali elizweni sagcina sebenzisa imali yamanye amazwe siyamazi ucuku lwakhe. Yikho thina silandaba laye kasimboni njengehiro kodwa-ke abaphandle kwelizwe leZimbabwe bamenza ihiro ngoba bebona ingazathi ebengumuntu obemela-ke isizwe se-Afrika kanti hathi nje singathi bekuyikufeka kuphela kodwa ngubaba o-abusive thina eZimbabwe esiphathe ngocuku olumangalisayo.
Siyabona ukubana umnumzana Malema uthi yena imbali kaMugabe kumele iphathwe ngokuhlonitshwa ilizwe lomhlaba jikelele. Njengoba usitsho wena ukubana abantu bambona engomuntu owayelungile, lokho kuthiwa nguMalema akusoze kube yikho yini esiza kuthiyela abantu abethu kube indlalifa yabo kumbali kaMugabe?
Imbali elizwe leZimbabwe kumele iqondiswe ngoba ungakhangela izingwalo zonke ezeZimbabwe uMugabe zimfaka esigabeni sokuthi uyihiro walwela ukukhululeka-ke kwelizwe leZimbabwe. Ikanti eqinisweni kayisikho okwenzakalayo khona lokho. UMugabe ngumuntu wanxuswayo ukuthi azojoyina ezombusazwe. Yikho-ke sithi thina kakulungiswe-ke ihistory yaleli lizwe kwazakala ukuthi uMugabe wayigada ihamba engakwazi lapho esuka khona lapho eya khona kukubusa kwakhe kuhluphile. Yikho limbone-ke lo mhlaba ewuthatha esebona ukuthi ibandla le-MDC-ke selizamnqoba-ke ekhethweni abantu abasamfuni-ke wasethenga-ke abantu ngokuthi sethatha umhlaba kodwa kwakuyinto ebevele ingekho-ke kuhlelo lwe-ZANU-P F. Yinto esiyazi yayisehlelweni lwe-ZAPU ekhokhelwa nkomo. Yikho-ke kumele-ke kuqondiswe-ke khona lokho-ke ihistory imbali elizwe lelo. Kodwa-ke ngapha emhlubulweni omandebeleni-ke abantu siyamazi uMugabe ukuthi ebelocuku olungakanani. Siyamazi-ke ukuthi abengasoqhawe ebengumuntu obesihlukuluza ebengumuntu waqeda abantu bakithi ngombhuqazwe. Yikho-ke hhayi kutshintshi lutho ngabe kutshiwo nguMalema yibe kuhambe ukhulumile-ke njengomuntu obevakathile evakathele imuli kaMugabe bekumele akhulume amazwi abazawathanda ahlabuse kibo. Kodwa-ke thina-ke uMugabe simbona njengombulali waqeda abantu bakithi. Akulanto enhle esiyibonayo kuMugabe, akulanto enhle esingayikhuluma-ke ngomugabe lanxa kuthiwa-ke umuntu ofileyo akumelanga kukhulunywe kubi ngaye. Okuhle-ke kakukho esingakukhuluma ngayo uMugabe.
Lo ngumnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC obekhuluma ecingweni loChris Gande we-Studio 7 ekwabulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni umbukiso we-2019 Victoria Falls Agricultural Show oqalisa ngolwesine otshengisa idolobho le-Falls njengendawo efanele izethekeli. Umkhosi lo ukhangelelwe ukuvulwa eChinotimba Stadium. Iqembu le-Highlanders selilobele uhulumende lidingela umqeqeshi walo oyi-Dutch uHendrik Pieter de Jong ofike kwabulawayo ngesonto elilethemba lokuthi uzahlenga iqembu lebhoso ukuthi lingakhutshwa emidlalweni nge-relegation. Okwamanje kesilalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Isicelo nje sokubana bantu ngali zizama ukuthi ngikhulume nani nabo producer nje khona ngapha emsakazweni ukuze isikhathi singathi siyasengezelela kube ngama hour 2 nje noma 1.5 hours ngoba nje isikhathi sincane kakhulu lesi umsakazi lo umsakazi esiwuthembile wethu lezimbabwe. Ngibona ngathi abantu abaningi bangasupporta nami endaweni lezo isikhathi 1 hour incane kakhulu. Themba ukuthi maybe zizazama ukuthi sithole nje ama-awa amabili unyoni lo. Ngiyabonga.
Sicela ukukhuluma mayelana nge-security eZimbabwe aqondana lo dokotela lo owayentshontshiwe wazubonakala ngesikhathi akacatshanga nje kuphela wacatshanga wacathiswa wayevele bezama ukuthi aliba abantu baba yizithutha aliba bambula njalo akulo omunye umuntu owayengakwenza lokhu ngaphandle kukahulumente weZimbabwe ozama ukuvikela ukuthi udokotela bengavezi uhlupheka kwabo kumbeni uswelakala uswela kwabo kuthiwa asitheni khona akungeke kwenze ukuthi eZimbabwe siyevota futhi ngo-2023 ngomumo okhona uzabe sokuyimbi sokubehlule bona abaphume bachiyele labo abakwanisa nxa bebona ukuthenana noba ngeke balitshiyele izwe linjalo abalibisele lapho abalithatha khona abathina sibuyele siyolithatha esike sikwanisa kanti ukubana bawonele abantu bezibhadhe ngalindle khathesi bawusaphile khathesanyana nje ukuphuma sinkwa besiyi-8% namhlanje sinkwa sesikubo-$10 namhlanje i-petrol iku-98 cents njengedola le-America namhlanje ngamabhondi isiku-$12 abantu kabasoze bakukwanise lokhu njalo futhi laba abantu abazithi bavotele abavotelwanga ngitsho noma ngumuntu wethu okwabo badinga kuphela ukuthi bazinothise bona thina yiphi i-solution yeZimbabwe singalalisa siza kufa siphele njalo khathesi njengobani siyabona esibhedlela kuselabodokotela ngaphi kuyafiwa abantu bafa langa ngelanga ngendlela ezijiyeneyo abanye bafa kwi-update sebeswela i-attendance asizameni ukuthi sikubone khona ukuthi vele sizakho. So thina sisukumele ngezethu inyawo sibatshele ukuthi sizame ukuthi siba sizikhiphele abazadutshulwa ibobona abo abazadutshulwa kodwa into e-right ukuthi asizimiseleni ngibabhizi. Ngiyabonga sinezinhle ngiyabonga abasakaza
livuka njani zihlobo ezithandekayo kuhambo lukaprezidenti lokuya e-New York akithi kalutho lutho ngoba kuhamba abantu bekhala ngambe kunganceda ngani alubana yena uyalungisisa izinto zikhwela ukusa kwamalanga kuthiwa zisebenzi zingezelela imali kodwa izinto zikhwele 100% manje ukungezelela kwazo kungaba kuyini okuhamba lutho kwakhe lokhu akutsho lutho ebantwini njalo lokhu ukuthi bakhulume ngama-sanction i-sanction labakhala ngayo thina kasiyizwisisi ukuthi i-sanction yani ngoba i-sanction yomuntu ingasiyoelelizwe kambe ingahlupha abantu kabalungisiso okuhluphayo ukuza ama-sanction akhitshwa bangakhala ngama-sanction abadokotela ngapha bethunjwa hhayi lokho asikuboni kuhle thina njalo kasikusapoti lokhu ngiyabonga masiphi.
ngikhuluma lo Ncube endaweni yaseGoli manje. Njengamanje bengibheke nje ezindabeni izinto ezenzakala eBeitbridge Border Post South Africa naseZimbabwe. Kuyamangalisa kakhulu ukuthi i-corruption yaseBeitbridge, into engimangalisayo ukuthi iBeitbridge iyenza amamiliyoni namamiliyoni imali amatruck angenayo lezimoto ezingenayo. Kodwa uma ujambela le eZimbabwe akula development, imali yakhona iyaphi? Nakho lapha eBeitbridge abantu bathola nzima, balala lapha, akula ama-toilet akhona kubhadalwa yonke into. Yonke into mani i-government yonke eSouth Africa nale yaseZimbabwe, ikakhulu eZimbabwe, ayila nto eyenzela abantu. Ama-toilet kabayakhela abantu ama-toilet, kumele kube nama-free toilets asetshenziswa ngabantu. Ngoba imali yenziwa lapha eBeitbridge, kanti imali eyenziwe e-border post iyaphi? Ma singathi singabantu sizama ukulusukumela lolu daba, ngoba kunzima. Into ezenzakala eBeitbridge laphana azikho right. Abantu bahlala kuma-queues bedileywa kumbe bafuna ukuthi bakhiphe imali. Asithola ngingasakwazi ukuthi kwenzakalani.
Linjani Studio 7, negama uGabadela Ncube. Ne-property ekaMgabe le kusiya ngami, ngabe kuthiwa uMnangagwa yathatha yonke i-asset kaMgabe esemazweni idayiswe, leyani imali yangikhona ithathe iyevusa ilizwe, ithathe konke konke kaMgabe kuphandle, bemtshiyele i-blue roof yakhe leyana eseHarare. Konke okuningi lokho kuthathe kudayiswe kuvuse ilizwe, because ilizwe manje liyafa and ulezinto eziningi phandle, uya-own izinto eziningi, ziyasala zisenzani leziyana izinto phandle. Ncediswe ezibhedlela, kuncediswe emaklinika lapha, ezikolo, at least kungaba ngcono kakhulu. Because ngendlela abamenza ngakhona uMgabe abamtetemisa kanje ngathi uthiwa umuntu ozwa yena ade tshontshe imali akusebenzi. Of course asosupporta kaMnangagwa, but nje ukuthi ngawuyenza into enjalo kuphela ngamtshayela izandla.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu. Eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu plus 1-202-465-0318. Uyazirekhoda ke bese sibala lapha umbiko wakho. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owesilisa okubuthole eMelika oleminyaka engamachumi amabili lane ubotshiwe esetheswa icala lokwabela abantu ulwazi lokwenza isikhali sebhomba ebulenjini bokuzithokozisa. Engatholakala elecala engahlala okweminyaka efika engamachumi amabili 20 ejele. Umndeni wabantu abangu 346 abatshona engozini ezimbili ezendizamtshina yohlobo lweBoeing 737 e-Ethiopia le-Indonesia zizathola imali efika phose ku-145,000 imoli inye ngayinye. Inkampani le ithela labo ababamangalela imthethwandaba bazayithola leyo mali. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umcimbi wezomculo oIntwasa Arts Festival usungulwa namhla edolobheni lakoBulawayo, njalo uqala ngokuthiwa iAfrican Rituals eBulawayo Theatre namhla ntambama. Umdlalo lo utshengisa ukukhula utshengisa ke ezomgido kanye lamasiko nxa umuntu ezalwa, esenda kumbe ethatha, ethomba njalo esifa. Kusasa kuyabe kule workshop eNational Arts Gallery kusukela ekuseni. Yona kuyabe ifundisa ubuciko kwezemtshina, i-digital marketing leminye imicimbicimbi etshiyeneyo. Lokhu ke sikuphuma kuphephandaba le-The Chronicle. Okwamanje ke silaleleni umculo kaNduna, yena ke isizalwane seZimbabwe esihlabela siseSouth Africa, esake sakhuluma lalo laye kuwona lo kulona lolu hlelo. Uthi yena December. Zimbabwe esihlabela se South Africa uthi woza December ngibona abazali bami umbi wesanda ukwamukela kathesi ovela ku Zimbabwe Lawyers for Human Rights uthi in violation of constitution police in Zimbabwe have prevented Dr. Magombeyi from leaving Zimbabwe to seek further urgent medical treatment, forcing the lawyers to file an urgent application at court. Liyamkhumbula ke uDokotela Peter Magombeyi obika wayethunjiwe kuthiwa amapholisa ke semvimbeli ukuthi ayisuke elizweni ayedinga njalo kwelatshwa okuphakemeyo ukwezinye kwamanye amazwe. Ngakho basalwisana lalolu daba emthethwandaba. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.